bubi kakhulu enkayi ngoba isikhathi eside abantu bebengawunanzeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi. Njalo futhi okunzima kakhulu ukuthi ke ufike waqondana ngesikhathi abantu bengikhona beqalisa ukuhlatshwa umuthi wevaccine. Kuba kubike ngoba abanye kwesinsikhathi uthi ehlatshiwe uzwe kuthiwa segula kumbe uzwe kuthiwa sesithile. Yibo ububi obukhona kakhulu obesabisayo ngoba abantu abanye sebeze begcina bengakwazi ukuthi ke bathathe luphuhla ngothi kumbe kuhle ukuhlaba kumbe kakuhle ukuhlaba ikakhulu abantu abangalalwazi olugcweleyo ngendlela kumbe ngokufundiswa ngevaccine. Kubi kakhulu ekhaya, into embi engakaze ibonakale mbane. Abantu bayethuke kakhulu, abantu bayesaba kakhulu. Kodwa ke kungasenani ke kukhanya ke ama mask nxa usithi uyakhangela ke sebesiba baningi ke abawagqokayo. Njalo le mbuthano ekade siba khona iya isiba mlutshwana ngoba abanye sebekunanzelele ukuthi ke lowo mkhuhlane utholakala ke ekubuthaneni.
Bayahlatshwa yini abantu?
Bayahlatshwa abantu kodwa ke umuthi kaweneli Ntungamili, njoba usazi ukuthi ke iZimbabwe ibike ukuthi ke ithole about 1 million or 2 million doses ezivela eChina. Kazeneli ke ukuthi zihlabe abantu abalinani elingafika isilinganiso esithiwa ke lo ilizwe nelizwe lingahlaba abantu abathile aba over 60% liyabe selanele. Mbonani ke eZimbabwe okuhlupha kakhulu wona umuthi wangkhona njengelizwe kasilawo wenelayo ukuthi ke uhlabe abantu bonke. Lokho ke sokubangele ukuthi ke lesigabeni senkayi ke ungaze wenela ngemfanelo ukuthi wonke umuntu ofuna ukuhlaba ahlabe. Ngoba sikubona ke kusiba lendwendwe lapho okuyabe kubizwe khona ukuthi abantu bazehlaba. Kuyisitshengiselo sokuthi ke indwendwe lezo zithi ukuthi banenge abafuna ukuhlaba kodwa ke umuntu wakhona mlutshwane.
Kuyini ongakuxwayisa?
Engingakuxwayisa Ntungamili ukuthi ke abantu bangaze bakhangela ukuthi ngoba sokuhlatshwa ke ukuhlatshwa sokusitsho ukuthi khona umkhuhlane usuphelile. Umkhuhlane kawukapheli ngoba ke njoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi ke abanye bahlatshiwe kodwa baba nje umkhuhlane, abanye kwaswelakala inhlanhla badlula. Sokuthi ukuthi ke abantu okuqakathekileyo ukuthi bangaze bathi ngoba sokulomuthi sebesilile. Kufanele baqinise ke izinqumo ezinje ukuthi ke bawageze izandla ngesikhathi sonke, bezigeze izandla ngesepa, njalo bazigeze izandla ke ngamanzi abe egijima ngezindlela babe becengelana esikujayeleyo emakhaya. Njalo ke futhi okuqakatheke kakhulu ukuthi bakwenze ukuthi ke bangaze bahlangana babe baningi endaweni eyodwa, ikakhulu lokho abakwenza ukuthi bahlangane emakhitshini. Kuyabe kufanele bahlangane endaweni evulekileyo ke lapho bayahlalela khona khatshana lakhatshana benze lokho abakwenzayo. Kuqakathekile ke futhi njalo ukuthi ke labo abanelisayo ukuthi bathole ama sanitizer bahambe bewathwele ngaso sonke isikhathi. Kodwa enthanda ukuthi ngikutsho kakhulu ebantwini bakithi ukuthi bakithi akelekele ukuthi ke lishaye abakapu. Ngiyambona ke ufica ukuthi kuyathathwa umgqomo nxa abantu bebuthene kufakwe umgqomo laphana lekapu eyodwa, ufica abantu benatha ngekapu yonaleyo emgqonyeni owodwa. Ngicela ke ngiyaxwayisa ukuthi ke abakwakathesi abantu bangakwenzi njalo.